sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sonaleso lomunye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours ini waze wathola uncedo wayancedisa
uhulumende ulokhu edinga abantu ababikwa bagalula ngesikepe emfuleni uZambezi edinga intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuthiwe izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka
mhlawumbe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngapha imali lala kumnya kuphele asilimanga asizuzanga siphelwa izifuyo pho siza kuthimba yini kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so kodwa umgabu ohlala phansi lonkomo bakhulumisana into zabangcono
odokotela bathi ababuyeli emsebenzini lanxa uhulumende esithi benze njalo ngomvulo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo landela ingozi yesikepe esigalule emfuleni uZambezi kunsokwana izedluleyo ukhulumende uthi lokho wedingisisa abanye abantu abangatholakali abantu abane babikwa betshonile kulingozi ukuze sizwe okunengi ngokwenzakeleyo kulolu daba sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga edalele eParliamente
ukhanya ngani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu uZambezi kwasuka kwaba lo moya omkhulu wa-affecta amabhoti nxa ngisizwa ukhanya ngani kulamabhoti amabili awatshonayo alokhu engakabonakali kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sonaleso kulabanye abagcina bethole uncedo ukuhlanganisa lomunye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wayancediswa amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze ayafika eZambia ukhanya ngani kulo kwenzakalayo ukuthi bezama ukuthi bewaphendulise ngapha eZimbabwe
ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali
kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajike ukuthi okwakhathesi sebedlulile kulo mhlaba but abangu-4 ukhanya ngani lokho kukonfenyiwe ukuthi abangu-4 kabasekho njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika ebhinga khona ngizahlangana naba kokheli bayi-parks lamapholisa labanikazi bamabhoti ukuthi ukuthi uhamba nje izikepe ezilabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona pha ebhinga ngabakhona pha izakhamuzi zalapha ngabantwana balapha so sikhuluma kanje sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi yena kwemizi lapha yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana lemuli zakhona then bese sikhala sindawona
kujayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje njalo izikepe lezi ngezani
ingozi ezinje ziyatholakala ziyake zenzakale kodwa asongozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoya ukuvuka nje sesikhona njengalokho okwenzakala ekhathesi izikephe lezi yizikephe ezihamba zisiyagola inhlanzi lezi ezincane okuthiwa ngamatemba ngama-rakes aso zikephe ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphikisana lomoya izikephe ezile power engani iphansi so ke umsebenzi wezikephe zonalezo ingozi ezingalezi asizijwayelanga kakhulu but namhlanje kwenzakele isipho sokukhona
alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu kumbe hayi ingozi nje makhaza
bekungela kuyekethisa kwabantu ngumoya nje oqalise ukutshaya abantu bephakathena kwamanzi so ke besebezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani nomoya lowo kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefu so yikho kwenzakeleyo
izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho yidinga
ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezinjengabochunga abavela kubolunga kubo siyabhuwa kubonagangala sinampande ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo siya egogwe ngani yibo abaningi aba-afekthwe kakhulu ngale nto eyenzakeleyo
uthe abanye batholile usizo bahlengwa uhulumende ngabe enze yonke imizamo yini ukuthi abasize kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo
okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba laba abalezikhephe ezifanayo akade labo besenza umsebenzi ofanayo yibo abancede kakhulu ngiyakwazi ukuthi amapholisa ngikhuluma kanje isikephe samapholisa kasikho lapha ebhinga siphakathi sikhona ngale siyancedisa abe-National Park labo bakhona ngale bayancedisa kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi
lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalele ephalamende eleZimbabwe limanyana lozulu wonke emhlabeni ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yababalisi bona abathi sebephila nzima bengabayanga njalo befundisa abantwana abangalakudla okweneleyo lempahla zokusebenzisa ngenxa yokoma komnotho welizwe. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi isimo sababalisi elizweni sizwisa usizi. Umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Obert Masarure uthi abangakuthakazelela njengenhlanganiso yokuzimisela kwababalisi elizweni ukuqhuba umsebenzi wabo wokuthuthukisa ezemfundo lanxa isimo sisibi ikakhulu emaphandleni. Lokho kusekelwe inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Union iZimta yona ethi ababalisi sebesehluleka ukuphila impilo elesithunzi. Unobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Tepson Nganoni Svanda ulandise kakhulu ngaleso simo esithi inhlanganiso yakhe ikhuthaza uhulumende ukuthi alungise isimo somnotho welizwe kuseselesikhathi. Usuku lokuqakathekisa imisebenzi yababalisi lunanzwa iminyaka yonke mhlaka 5 kumfumfu. Lwasungulwa luhlangothi olubona ngezokuthuthukiswa kwemfundo lezifundo zesayensi umhlaba wonke i-UNESCO ngomnyaka ka-1994 ngaphansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Lo nyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Young Teachers, the Future of the Profession. Lolu daba silethulele ngintathele izindaba ye-Studio 7, uMavis Gama eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi ababuyeli emsebenzini ngomvulo njengalokho okuthiwa nguhulumende nxa engakagcwalisi izifiso zabo. Lokhu kulandela umhlangano abawuqhube izolo lomphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Yena othi odokotela abangasoze babuyele bengaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi imelele ukuthi uhulumende kanye leHealth Service Board bagcwalise izifiso zabo zokwengezelelwa iholo kanye lokuthola impahla zokusebenzisa. Ukusenjalo ukungabi khona kwabodokotela ezibhedlela sokuphathe kubi izigulane. Omunye esanda ukukhuluma laye ngumnumzana Trimompofu yena othi wabuyiselwa emuva ezama ukuyekwelatshwa.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka 2 lede ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika kube busungu kakhulu ngoba ngifike ngangathiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi, alidindwanga ikhadi lami ngikhuluma nje kwakathesi. Okwenzakeleyo ukuthi ngirefere kudoctor omele onguye omela Ndlinzu uSenior Moyo ubekhona. USenior Moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike. So ukuthi ngimele ubhale ukuthi ngimele ngiphenduke i-strike nase siphelile. Engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nje. So akula ngincede endiktholileyo yiko kubhalwa ekhadini kwalokho.
Obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na?
Ya, iqiniso likhona ukuthi engangangahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esuse emzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi ngasengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikho kukhona.
Awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Dei labanye?
Okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali. Khe ngibuzisisa kudingakala imali enjenge-foreign currency. Angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency, but ngasese yimali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale. Ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation naleyo ngoba engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye abantu izolo ngithole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili i-operate.
Ngabangabe besebenzise imali yakwamanye amazwe?
Ngokucabangela kwami ngibona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami sibathathu wazithumele sizokwenza ama-operations ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi mayekuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona zawela sonke izolo sonke saphenduzwa kanjalo nje. Bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izingalelalilanga but ngabantu embonile ukuthi batholile usizo
esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital. Uke wabona ukuthi khona kuhamba njani?
After ukukhuluma la kwami lani emavini ladluliwo ngaphinda ngabuyela basuke abangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ikwanise ukuthundubeza ubuhlungu angeke baqhubeke benginika wona kuzame ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola leyo operation emele ngiyeyenziwa. Kuqala e-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo, akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo sibhedlela ezithenjiwe yizenezizibhedlela zikahulumende lezibhedlela zekhansili ye-Plumtree amaklinikhi naye engikhuluma ngawo. Umuntu okhona wonke umuntu uyaphenduswa njengoba nje ngisisho ukuthi even njengoba ngikhuluma nje ukuthi ama-names asehayana lokudinga ibhuku ngalesi kukhanya ngani wonke umuntu sesukumile ezibhedlela ukuthi kasakwanisi ukusebenza and into engikhona iyayisegcekeni lami ngiyibona sobala ukuthi abantu basakwanisi ukusebenza. Lami ngiyabe siza ubuhlungu kodwa ngikubona ukuthi lami ngiza ubuhlungu laye omunye umuntu uza ubuhlungu ngoba ukusebenza ungaholi eqinisweni kunzima kakhulu ukuze asebenza njani. That's why ukwalithola ukuthi umuntu useze i-operation engayisiyo uzothola ukuthi mbenwe ngumuntu ozithweleyo egcine esethe esenziwa i-operation wavalelwa isigelo phakathi ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebenza kukanti ingqondo yakhe iphandle komsebenzi awenzayo. So ukwenzithi uhulumende ngokubona kwami nga uyazifisa ngabe uhulumende uyazama ukuthi azame ukuma labantu azame ukukhulumisana lamadokotela azame ukukhulumisana labezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo olufanayo ngoba nxa sikhuluma sisithi savotelwa njengokukhuluma kuhulumende lokhona ukuthi wavotelwa wavotela labantu bathi njengoba abantu bayakufa baphele abantu bangikhona bayahlupheka abantu bangikhona bayafa esizathi uhulumende sizathi singikhulume sithi uhulumende savotelwa ngabantu abantu bakhona sesibayekele behluphile sesibayekele besifa kudingisa ukwehluleka kakhulu lokho
lo mnumzana Taimon Paufu esisanda ukuxoxa laye kunsukwana ezedluleyo emsakazweni we-Studio 7 ese-Plumtree njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuchiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka. Lokhu kuza ngesikhathini engiliphakathi kwendlala embi eyabangelwa ikungani kuhle kwezulu nyakenye. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanyelo yomumbe lesisindo samakilogram alitshumi 10 kg ibiza phosi amadola ngamakhulu amane $395 kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moore isakhamuzi senyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sisihleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ba ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthini lonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi nxa esenza lezi zinto uyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi umuntu uyakunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima siyahlupheka. Siyakhala always ithi zinawo sikhala ngendlala. Uthi uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala sokube kwaqansa double more than ukudla esikudlayo.
Amazwi akhagcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani waduvuma manzonzo kwemnotho welizwe sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Kambe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali lala kumnya kuphelele asilimanga asizuzanga siphelwa izifuyo pho siza kuthimba yini kwathi khona ku-87 into zaziwome kakhulu so kodwa umgabo ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zaba ngcono ngo-2008 into zawoma utswankere wahlala phansi lo mgabo balungisa into zawoma kathi kathesi-ke bazama ukubiza ufana lowo bakhulumisane balungise izinto.
Ukhansela kwa-18 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation address kule viki edalele ephalamende umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uza kukhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenjalo iningi likhala ngendlala kulo mhlubulo. Unkosikazi Themba Inkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe indlala.
Silala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, sila mali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ithukela yona sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Kumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona i-food for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi akula manzi ezikotsho lapha haya sithole kanzima sivuke ebusuku siyalayinela asakwazi vele singayenzani ngani izulu liyana sibili sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zibhekane ledubo lokusilelwa kwamanzi njalo abogatsha lwezokulima bathi sezifike amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okay. siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla sebandlale MDCT yena oyingukansila ka ward 23 emlume enkayi sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala nezibhedlela kungela mithi kumbe odokotela abeneleyo
kaye kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje vele akulamuthi akulani ngikhuluma nje nomama incane yami olimeleyo so uthe kumele wahamba esibhedlela akenziwa ngetreatment uphonga uthunga kuphela ibetha dini yazithengela amaphilisi yazithengela and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela abantu bayafa amaphilisi ayashota into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela abasazithole lenkayi kunjalo kuyafanana izibhedlela zonke nje abalwa amaklinikhi atholakala imithi lamaphilisi kulobunzima kakhulu nxa uzokuthi ahambe eboyilisi yamalemoni unatha amalemoni kambe uyabe uzaphiliswa ngamalemoni
isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela
ye sivelela esibhedlela kuboneni abantu sebekhrishe ukuthi kungcono baye embuma kodwa lapho embuma amaphilisi akhona uyawabhadalela ayathengwa lakho kodwa ke kaswelaswelakali ayatholakala abazigcheleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre ufike uyehluleka ukukhululeka sokuthi ahambe etheatre etheatre laphana baza kunika i-student umuntu ofundelayo afundele kuwe yinto eyenzakalayo kakhulu
okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla lo kuswelakala kwemali abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa
kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona kodwa amawadi akhona ayabalwa nje labo abalamanzi thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho ngokubana ngikhuluma nje mina kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama 2 besiyalayinela amanzi ezboraneni ziyabalwa zibutshwana le mthonjeni legejwa ngabantu nje imithombo legejwa ngabantu amanzi la angafunakali la awuyingcikeza wona la yobanathayo ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili uNovember kuyabe kunzima lezifuyo ziyafa komunye umuzi kathesi kufe izifuyo ezingu-9 umuzi oyiwo-owodwa izifuyo zenzana yizo umuntu kade ekhangelela zokuthi zizamncedisa athenge ukudla ahambisa abantu abathe esikolo ancedise lapha lalaphana manje sokunobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo seziya zisifela njalo
uke wakhuluma ngendleko zamabhasi zinjani
indleko zamabhasi kunzima sibili ngokubana kathesi ukusuka ewadini yami kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 pond ukuya koBulawayo ukusuka ewadini yami usiye enkayi center yi-30 pond so kulobunzima obukhulu kakhulu le mali yakhona njalo ayitholakali nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg khona okungoba i-10 kg iyi-50 pounds
emadolobheni bakhaliswa ngemali ukuswelakala kwayo emabhanga khona ngapho enkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo
kunzima ngoba ngingangena namhlanje ezitolo ngikhuluma nje ngisesente enkayi ngingangena ezitolo enkayi ama-ecotage kabasathathi kwezinye izitolo and la banibona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali nakunika i-cash sesithi half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sekumele ukuthi ufake uyi-120 yibo ubunzima osobukhona yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga ungahamba nje abantu bekubona ukuthi ngani kuthiwa kumbe uyabulawa nokuyimadlana kwakho sekuyokuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo kulokunzima kakhulu ngaze uthi uyabika emapholiseni amapholisa avela kulanto abayenzayo ngiyalibingelela lonke bantu bakawadi 23 mina ngubrenda uformer councillor wena ngithi ngiyalithanda lonke kakhulu ngiyalikhumbula njalo ngiyabona khona ephethelo oluzayo ngilabo angibalahlanga
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla se-MDCT njalo owayengukhansila kawadi 23 emlume yebo ke kesizwe ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Le lengali tshona njani izilukandaba onamukela kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChrist Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana bekezelani leya isakhamuzi sedombodema ePlumtree sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
yebo yebo kanjani
sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree ngasitshela ukuthi ngeyiphi indawo yangikhona njalo ludubo bani
udubo esihlangana nalo ludubo lwezinyamazana zasendle inyamazana ezifana nezilwane ezifana nendlovu but ikakhulu okwakhathesi into esesikhangelene layo zindlovu indlovu yizo esezibhahile njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulewe indlovu izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema zadla isihlahla imithelo zangena endlini bebezikhangele nje kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngabantu besifazana bodwa
manje abantu abagcina inyamazana zendle abe national parks bathini bona ngodaba lo
abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi baba contact in fact 2 weeks ago ukhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe lokhuzeni ama officials eForest ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basiplethele uncedo but ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile ngibethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba bengitshele ukuthi indlovu zingenile so ngizamile ukukhuluma lokhansila ukhansila wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree ekhansila ebazisa ngodubo esibhekane lalo njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyiwo ababehola umumbu wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana lendaba yezinyamazana but kodwa lanamhlanje lo muntu lo akabuyi inyamazana sezibhahile sezingene emakhaya indlovu
Nxa usithi inyamazana indlovu kuphela yini kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Sithi lezi nanakazana eziningi kakhulu ikakhulu ezifana lendlovu yizo esezibhahile ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona ezazihlala khona emabhongane akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa ayisasekhona njengoba amakhiwa seyahamba nakho kwahle kwa so indawo yena leyana ayisagombolezelwanga okusemthethweni abantu bakhupha ucingo izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane ezifana le-ompisi inkomo seziphelile
ungasitshela okuningi ngalo okuthiwa ubulewe yindlovu lezi
okay umuntu obulewe yindlovu ngumuntu ophuke kudla kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu eJambeni so yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree indawo yePlumtree ingasondawo yePlumtree kusuka konke khona le makhulela ubuya usiza konke emadlambuzi ubuya konke usiza ngapha eDombodema njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree town yikho lapha indlovu esizihlalela khona okutsho ukuthi njenganamhlanje njengoba kuveni ziyahamba kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilanda khona le ePlumtree zisiya ePlumtree town
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi mina ngiyabonga kakhulu besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire i-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana but imali yakhona kuyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni esikhangelane lazonezi izinto but uncedo lwakhona silitholi besicela sikuthi ngabe abomthetho labo bayasukuma izakhamuzi lazo zisukume zibambisane zibone ukuthi zingathola uncedo endaweni yenale enje ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingozi ebantwini aso nyamazana ezingahlala labantu akula kuhlalelana nabantu le nyamazana ngiyabonga
hayi lathi siyabonga ube lobusuku obuhle
ngiyabonga
Loge ngunkosazana bekezelani leya isakhamuzi seDombodema ePlumtree ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilapha
Sibonge uChris Gande wezemidlalo ke nansi impumela yemidlalo yePremier Soccer League iZPC Kariba le 0 le FC Platinum 0 kwathi iyata ke yanqoba ingezi Platinum nge 1 ka 0 iChicken Inn le Chapungu ke ngijiki lobhanqa 1 ka 1 walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.